sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlazi ku 18 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana nabalandeli bakhe enkayi.
Abantu bezanu konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze bakunika imvuthuluko ezwe ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho. Yibo ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So balungisa inwele belungisa inzipho up to i-value enganye $50.
Kulabantu abayi-92 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakani alotsho ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathebeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Seseziba usithumele amazwi alandelayo.
Lapha ke enkayi njengoba libona besile ehlelo zethu lapho esihlangana khona ke abantu abatshiyeneyo ama-community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Liyakwazi izikulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le yindawo efuna ukuthuthukela iye phambili. Yindawo elegasi, yindawo ele-coal, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Yinto ebesibukizozibona ukuthi sikhulumele abantu sibekwazi isimo esisendaweni le. Yikho sibuye lo mongameli babonile abantu bezani bevala indlela, babone amapolisa emuva kwamandla yawo, abona amapolisa ablokiza indlela. Abantu bezani konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu. Ngoba esikulandileyo la emathebeni north yikuhlangana ukuthi upresident advocate Mr. Chamisa ihlangane lezi zukulwane zendawo yasenkayi lemathebeleni yonke jikelele.
Lawo ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Seseziba. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters i-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi baningi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akashiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma isithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngurhulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isiyemukelwe ngezandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elithiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Fanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho. Yingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuthiwa libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene le mbono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxoshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokhu okumelwe libandla likaMali ema EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema ulibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazela kuzokazi lase-Afrika. Busa umangala ke mawubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encomeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali kumakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kuludaba lokuthi abeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama-special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emntwini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa amanga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabangani ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa nothi abaningi abazombalekela bangaze balichasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa yikho lokho kodwa abazukuba baningi abantu abanjalo abazukudala amahluko ngoba ma ubheka ukhetho lolusanda kwedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusenzeka abantwini abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho-ke usekelo olutholwe libandla likaMalema EFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela beku ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona abangabe bengasamvotela ngoba ye bavotela uMashaba lo owe Action SA kodwa ke labo abangasavotela uMalema akudala ngamahluko oyangaphi uma abantu bengasiza bonke bayovota njengalokho akadwetshwala ukukwenza usekelo lwebandla lwe-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazithabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu basemzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ikhala kubo kumele aye ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalokho ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze bakunika imvuthu lokwezwe ematafuleni kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezwe lakho yibo ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Inhlanganiso yezindaba eSite ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Imbiko esiyithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama-constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota. Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi bapha amakuponyo okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejistu ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikhuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to i-value engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa ufaka iwivi yakho ifunayo istyle esibe sihle ulungise lenwele zakho ume uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukelwe kakhulu ngelakutshona kuphithizela emahofisini lapho abantwana bezothatha-ke amakhuponi lawa ingathi lathi sukusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke khulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi berejiste ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukurejista ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo berejiste ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengarejisti ngobuningi.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwa igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa yi-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emaswingo kunabalichumi abalithelelwe ezikolo ukuthi eMashonaland East bayisithupha abahlanu ngabezikolo zeMathepeleland South.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kunabantu abayithobaminwembili ababhubhe ngemva kokuncikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanker elithwele amafutha ezimota duzane leKaloma emgwaqweni osuka eHarare uqonda koBulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leliphephandaba ukuthi kunabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo koBulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzabekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamachumi amabili lanye 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamachumi amane 40. Umphathi ntambo elemelika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Sakazi unjani, ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isiNdebele ngani abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha kaba sifuni. In fact abantu bakithi esiNdebeleni babale problem kwasekuqaleni, ungabafica bebahlanu kufika ishoni elilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni. Uma ungathi likhuluma lelo shoni liphenduke isiNdebele kuya two tribalistic, and into le iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthwakazi esamandebele ukuthi thina lothu limi lufanele ukuthi ngabe yilolu chabalalayo ezabanye indimi zikhulule. Kubuhlungu kakhulu lokho msakazi. Sekudingeka amadoda lapha eParliament azamela ulimi lwakithi, kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu, ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulunywe isishona kodwa isiNdebele singakhulumi. Hayi, kuyabe kungayenzi lapho kungangcono kwehlukwane bakhulume bodwa lwabo ulimi lathi sikhulume olwethu. Msakazi, le nto iyasilimaza and kumele ithathele amanye.
Sibonani basakazi beStudio 7, igama ngumbongeni wakonyoni. Basakazi, ngicela usizo eredweni yabantu, eredweni ethembakalayo ezimsebenzi omkhulu. Ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfast Sibanda waseNkayi, kodwa angazi ukuthi iNkayi yakhona yiphi yendawo. Lo ubaba bathi wayehlala endaweni yaseMagwegwe, kodwa anginasiqiniseko ukuthi iMagwegwe leyo noma i-old Magwegwe, kodwa bathi kusemagwegwe. Wawathandana losisa bathi unothani yoni eminyakeni yabo 2007-2008 khona lapho uhandeleni kwabo ngathi baba nomntwana. Aleluya. So sengathi ndobaba ngiyamdinga. ngiyibonga kakhulu yena wasenkaya ukuthi wayesebenza kuphangwazi endawo information yolem ngoba bathiwele umntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le so mabe sizibahamba hamba bebantwini ukuthi ngakho uyabona ubaba wakhe lo Thong Elfast Sibanda wasenkaya ngiyacela mhlawumbe ongabe enolwazi le ndoda u Thong Elfast Sibanda cela ukuthi ngithinte kule number ethi 0710963776 yabonga msakazi sengathi sengaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi insizwa siyibone indoda yakho mhlawumbe ngabe 70 something ngabe 79 77 khona lapho ngobudade wethu yena waye ngumuntu wa 81 so ngicabanga kwami lokhu kucabanga kwami kodwa haye lokubonakala emagwegwe nyumagwegwe lapha nyumagwegwe so baba sobayabanga lo mntwana ngiyabonga msakazi amen
bathala kusitio 7 njani ubingelelayo ngithabancuma ofana phansi esigodini nomlayizo lakho kubaba umqondisi munye uthi kuye upresident wethu lapha njengoba abantu besithi le nto ayenzayo ayicace ukuthi uyenzani nje kulalokhu mina ngithi kuye nje engapheli umoya akayenzi into yakhe eqhubekeye phambili thina sikhona siyamsapota siyamthanda njalo usibanibizwe hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela akame kancane sebini ngithi kuye ubaba umqondisi umoya lapha ukuthi akasukume sithathe sibini esihlasile ngamandla laphana ukuthi laba abakhulumayo kusasa kube yiwo abagijimayo beyobonga laphana ungaseyenzeka izinto zayenzeka mina ngilokuthi abantu uma ngiyenza ukuthi uma bengiyisa nje bethile into engiyenzayo ngeke iphumelele ngiyenze iphumelele so ngicela lokuthi ubaba umqondisi umoya abaprove rumo laphana
ngiyalibingelela abasakazi be-studio 7 nabalaleli abathanda u-studio 7 viyo endebele ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhle liwuyenza mina enza kuhlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba muphi ngokukhuluma ngokuyimi bami kuba ngumthwakazi bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathe sesibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe ikakhulu thina abantu bakomthwakazi asibe nimbumba sibambaneni sibe yintoni sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sebe sesikufuna kungabi lo muntu osifakela umgoqo kungabi lo muntu osizavuma ukuthi esidayivethe ingqondo esenzeni esenzeni asipheni umfokamoya iyindlebe zethu esilaso simlalele kuzaba lula ukuthi siphume kube yayigibhithi esikhayele esikuyo kwele Zimbabwe umaqhanje wokuthi kanye bekhezi ngiyabonga amakhomrade
ngilibingelele sizwe sakithi mina ngihlangana nincube ngilapha eJohannesburg ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha ngivumelana la i-ZANU PF uma ithi ama-sanctions selimaze ilizwe engikukhangela kakhulu ikuthi-ke ama-sanctions lawo ngoba efakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo kuyacaca ngokusobala ukuthi-ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual bawuqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right so kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu labo okuyibona namhlanje asebefayithela for i-survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube nezinguquko ezitheni so ke into fanti nga siyayibheka ngeswe elibukhali yebo baqinisile impela ama-sanction wona alimazi kodwa-ke ikakhulu amakhampani nalawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi-ke umnotho welizwe ungafunction ngoba i-ZANU PF system le iwuva shouthi bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kusystem yabo so uma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotata ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise bayawuva futhi bawuvele outside the country
bazali labalaleli lezihlobo zonke nje u-studio 7 abasakazi bethu abasakazi wendawo ezimnandi kakhulu ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi awu lihlale njalo isaziso kumnandi kodwa untunkamile osithandekile konke uChris Gande awu siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu hlalani njalo lingathi nabasakazi bethu lawo bonke abalaleli bengadinwa sibambane nini ukuze sisuse iZANU PF eunisgebe ngelizweni kuphela ngokuqinisela ukuthi amabandla wonke ngabe inhliziyo yonye moya munye kuze besuse isitha lesi seZANU PF undebelo okhulumayo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele iCommission ebona ngezokuthengiselana eFederal Trade Commission ukuthi icubungule ukuthi akula bungilimbane obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele iCommission le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokuqilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxe lolandela ukwenzakala kwele Melika uMnumzana Difa waJabibhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na ikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzana uJoe Biden babukande ukuthi yiwo owenza ukuthi isimo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi nsuku. Angiboni ukuthi kungabe kuliqiniso lokho. Ukuthi kuze kufike esimeni lesi sikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ifuyeli ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kungezi zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona amafutha ayisikho lapho ukuthola khona ilizwe elifana laboNgland lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ukuthola khona ilizwe laseMelika. Ngizaphumzekeliso njengeNgland amafutha iwathola amazwe afana laboNorway lakubo Midlands khona ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ilizwe laseMelika. So inflation le mbandela eminingi kakhulu okuhlangela lesimo esesile kiso esizabe desibheki enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelane laso isimo secorona sizayenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, amafactories amaningi angasebenzi. Into esenze ukuthi futhi enxa sokuqalisa ukuthi izinto zibuye ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisuba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomolo ukuthi yilo ilizwe elilayenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapho kusenjalo babugande, intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqaza. Kodwa njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqanse ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura kwamafutha. Ukudura kwamafutha alalawo mazwe afana lamazwe asemiddle east ayiwo alo aproducer kakhulu icrude oil. Icrude oil eyiyo egcina isithi nxa isipurify bese kuphuma petrol labo diesel labo bani bani. Yiko lapho kuba lomthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona apha kusafana lakhona ngapho emelika ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyayithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe-£1. Kube sesithi into efana le-fuel, i-fuel kungakaqalisi u-COVID i-fuel yayikubo £1 kodwa kathesi i-fuel sibo 1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungangokuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlawumbe omunye ukuthi mhlawumbe ungaduli kwe-fuel.
UMnumzana Difa waJabibhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Singangagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana nabalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza aduduza abeZimbabwe kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.